Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Bana kwezekuseni mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 18 kunqabakazi 2021 igama ngontungamile nkomo nansi ezihamba phambili kubhubhe abantu abalitshumi lasishiyangalombili 18 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Umongameli Mnangagwa usenzele amhlophe umongameli weli Zambia omutsha umnumzana Hakainde Hichilema yena onqobe kukhetho olusanda kwehlula. Ikhomishini ebona ngokukhomisana umlotha iqhuba imihlangano lenhlangothi ezijiyeneyo ngokuthoba amanxeba kanye lokulungisisa konke okwehlukanisa uzulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe abantu abalitshumi lasishiyangalombili 18 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abedlula amakhulu amahlanu 514 belomkhuhlane lo. Lokho kutsho ukuthi inani lasebebulewe yi-coronavirus kuleli sebesedlula inkulungwane ezine 4,156. Asebebanjelwa umkhuhlane bona sebesedlula inkulungwane ezilikhulu lamatshumi amabili 121,046. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane ezedlula amatshumi amahlanu 53,978. Abahlatshwe esibili baphose bafike kunani elifanayo 50,996. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebephezu kwezigidi ezimbili 2,145,537. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina bona sebephezu kwesigidi esilenkulungwane ezingamakhulu amathathu 1,304,802. Kusenjalo osomabhizimusi abanengi bakhala ngokuthi iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 zibuyisela umsebenzi wabo emuva khona osokubangele ukuthi bangatholi inzuzo eneleyo. Ngenxa yalesi ziqondiso amabhizimusi asevalwa ngehola lesithathu emini njalo abantu kumele babe sebesezindlini ngehola lesithupha ntambama okuyiso isikhathi abamabhizimusi abathi bebethola ngaso inzuzo. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo khokhela ugatsha lwezamabhizimusi kunhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Austin Nkomazana.
Ungakhangela umehluko omkhulu izolo ibhizinisi ibivulwa kusesekuseni iyephuza ukuvala. Okungangokuthi labavele emisebenzini abanye abatshayisa njengoba kutshayiswa ngezikhathi ezehlukeneyo bathole kusavuliwe. Khathesi sokubalekelwana ngesikhathi sokuthi abantu befice isikhathi sebhizinisi bethenga izinto zabo kakusenzakali sebethola amabhizinisi esevaliwe. Ngaleyo ndlela uhlukubone mhlophe lawe ngisitsho khonapha nje ukuthi sokulama-sales kumbe ukuthengiswa kokulahlekelayo kumbe ama-customer osubalekelane lawo kumbe osubalekelana lawo. Kukanti okwesibili phezulu kwalokho okudanisayo yikuthi kunjalo belo ngayo lockdown yona leyo ekuwodeni impahla zokuthengisa ngiyame kakhulu kwezokudla ngitsho igrocery uzathola ukuthi umuntu uyasuka esithi uyawoda ngentengo awode ngayo izolo akusekho lokhyana ukuthi kube le mibiko ehamba phambili izaziso zokuthi lokho kuzakhwela ngosuku olunje kukhwele ngepercentage enje umuntu usuka esiyawoda adobhe izinto zakhe nxa esesethile nethola ukuthi lamhla sokukhwelile kutsho ukuthi kasatholi kaseyikuthola inani abelifuna ngoba yena bebuye elungise leyo mali ukanti usekutholileke khonokho osekube ngaphansi sefika ngapha emakhastomeni akhe laye sokunjalo futhi imali sikhweziwe omunye umuntu uyabuya ezethengwa lokho akuthenge izola thola intengo siphezulu sokukulahleka kwemali umuntu uyaphenduka sokusiba nje inhlanhla yokwazana nxa eyibusiness esendaweni kulabantu abazanayo thatha usuza ukuthi uthume umntwana elethe yona leyo esizenanisa hayi izinto azihambi kuhle sibili ku todoku kulimazile njalo kuyalimaza
sesikhangela lapho ekuwodeni impahla kiye ziyatholakala yini njengoba sasisizwa abanye besithi zitholakala kakhulu emazweni angomakhelwane kuyini okwenzakala kathesi njalo kuthinta njani inzuzo etholwa ngusomabhizinisi
impahla yebo azisileli kangako kanti bekule advantage emangalisayo izolo nxa kulempahla ebezitholakala lula ezivela kumbuku order lula okuvela eSouth Africa ngenxa yokuthi kuyabe kutholakale ngentengo engcono lalapha bekuthengiseka yakubona kodwa khathesi uhlupho lwakho yilokhu kayikho leyodwa i-wholesale evela eSouth Africa mbethengisa ngentengo yeSouth Africa enganeno sekungumuntu njoba ngunkomazana ngoba ngunkomazana ungahambe ezwodela lamsengize wodisela khonapha so iprice yakhona intengo yakhona ayisajika manga yiluhlupho olukhona kubusiness ayihambi kuhle ngenxa ye-lockdown
umnumzana Austin Nkomazana ukhokela ugatsha olubona ngezamabhizimusi kunhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association. Umongameli Emerson Mnangagwa usenzele amhlophe umongameli weZambia omutsha umnumzana Hakainde Hichilema kulandela ukunqoba kwakhe kukhetho olwenziwe ngeviki edluleyo. UHichilema ungene kulolukhetho emele ibandla eliphikisayo wabhacabula umongameli Edgar Lungu ngamavoti edlula isigidi 1 million. Uzafungiswa ukuqala umsebenzi ngeviki ezayo. Kumbikwa wethu leizolo umnangagwa uthe akala kuthandabuza ukuthi uHichilema uzasebenzela uZulu weZambia ngobuqotho. Uthe njalo uzimisele ukusebenzelana laye kuhle. Pambilini kokwethulwa kwempumela yalolukhetho isikhulumeli sikamnangagwa umnumzana George Charamba wathuka umnumzana Hichilema enkundleni yeTwitter kumfanekiso lapho ayemi khona lomkhokheli weMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa kanye lomnumzana Musi Maimane weSouth Africa esithi bangabathengisi. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Mthulisi Hanana sambuza ukuthi uthini ngamazwi kamnangagwa.
Kuvele khona ngumkhuba kumbe lisiko elihle elokuthi kungenzakala isehlakalo esithize kumakhelwane hayi umenze lamhlophe akumangalisi sibili vele opresident bonke ibengawina bayenze lamhlophe kumbe siyabathanda kumbe sibathandi njengeZimbabwe siyathumeza amhlophe ungakhangela ivini yeAmerica kwathi kunqoba uTrump kwathunyezwa amhlophe kwanqoba lo uBiden kuthunyezwa amhlophe kangakanani ke nxa kunqobe omunye khonapha omakhelwane eZambia ulizwe sasebenzela kakhulu so hayi besivele sikukhangelela ukuthi kuzahanjiswa umbiko wokwenza amhlophe akwakumangalisi inhlala yenza injwayelo.
Amazwi esikhulumeli sikaMnangagwa uGeorge Charamba yena othe uHichilema kanye laboChamisa ngabathengisi ubona ephazamisa ubudlelwano phakathi kweZambia leZimbabwe na.
Udubo esilalo njengeZimbabwe yikuthi sikhokhelwa ngabantu abangakholelwayo ukuthi abantu bangabona ngendlela ezingafananiyo. Nxa ungabona ngenye indlela uphikisane lababusayo kuyathiwa ngumthengisi usetshenziswa ngabeMelika kumbe njani. Bakhohlwe ikakhulu eZimbabwe ukuthi okwenza abantu abanjengaboChamisa balwe ukuthi khona uhulumende weZanu akenzi kuhle. So le okwenze uHichilema laye wabalelwa kwabantu abangabathengisi ukuthi bephikisana lolungu obekhanya isibhuruka esikhulu sikaMnangagwa abathanda amaChina asebeyekela amazwi abo ahuquluzwa umnotho ngamaChina. So ngoba laba bayakuphikisa lokhu sokuthiwa ngabathengisi. Kungasenani angikholwa-ke ukuthi lokhu kungaphazamisa indlela amazwe omabili iZimbabwe laZambia adlelana ngayo ngoba imigoqo ebakhona ukuthi amazwe lawa adlelana njani ngeza kuphanjaniswe yinto ekhulunywa lo osengumongameli engakabi ngumongameli. Ama-diplomatic ties phakathi kweZambia leZimbabwe makhulu okumangalisayo. Angikholi ukuthi lokhu kungaphazamisa kodwa isifundo ukuthi bangathethisa abantu bona beyizikhulumeli zikahulumende.
UMnangagwa kukhona yini angaba ekufundile kukhetho lweZambia?
Ya into engabe ifundile ukuthi khona nxa engasasebenzisanga amapholisa lamasotsha ukutshaya abantu uzadliwa njengalo odliweyo. Okwenza angadliwa ukuthi yena uyakwazi uyasebenzisa amasotsha atshaya abantu lamapholisa atshaya abantu yikho enqoba. So ubonile ubhuru wakhe lowo esekele ukwenza njalo wadliwa. Ufundile sibili lathi ngo-2023 kumele sibe kwathi induku sizayiqumba sibili ngoba uyakwazi nxa singatshayanga asoze simvotele. Yisho isifundo sibili uMnangagwa asifundileyo soneso.
UMnumzana Mthulisi Hanana uhlaziya ezombusazwe. Ikhomishini ebona ngokukhomisana umlotha, iNational Peace and Reconciliation Commission, iphakathi kokuqhuba imihlangano lenhlangothi ezitshiyeneyo mayelana ngokuthoba amanxeba aselizweni lokulungisisa konke okwehlukanisa uZulu. Iziphathamandla zalikhomishini zihlangana labenhlanganiso ezizimeleyo, abezombusazwe, abakahulumende, abamasonto labanye abatshiyeneyo. Izolo umgcini sihlalo walikhomishini uMnumzana Selo Nare labanye bakhe bahlanganele iziphathamandla zenhlanganiso ezigoqela iZimbabwe Christian Alliance. Sixoxele umqondisi walihlanganiso umfundisi uSenisibanda.
Besikhangele ngemuva ukusebenza esikwenzileyo sisonke sisebenza ezigabeni ezehlukeneyo lapha eMathebeleland leMidlands. Njalo sananzelela ukuthi kule nhlelo ezithize ebesizibambe sisonke ekumele ziqhubekele phambili. Lezi zigoqela ubudlwangudlwangu obukhona kulabo abagebhi golide. Nxa sikhumbula ukuthi endaweni yevova abantu bebegamulana belimazana lasematobo, zindawo esesafaka khona ama-local peace committees. Ngakho besi-reviewa sibonisana ukuthi lumsebenzi usuhambe wafika ngaphi. Njalo sananzelela ukuthi umsebenzi lo omkhulu kakhulu, ngakho ke kudingakala ukuthi kubambisane izandla phakathi kwethu abasebenza lamabandla ezenkolo abandla lazimele esebenze wodwa kanye layo i-NPRC lohulumende. Into esithokozisileyo ukudanzelela ukuthi i-NPRC lokhu befuna ukuthi inhlelo zonke zokuletha ukuthula ezigabeni siqhubekele phambili. Njalo ke lalezi nhlelo ade zisebenza laba ezigabeni ezehlukeneyo emakhaya lapha eMathebeleland bafisa ukuthi siqhubekele phambili kakhulu ukwenzela ukuthi iZimbabwe kube lilizwe elaziwa ngokuthula.
Udaba lwegugurawundi likhulume ngalo yini?
indaba egugrawundi ibe khona ilokhu imqoka kithi njalo ilokhu imqoka lakibo labo bayakhuthazeka kakhulu ngomsebenzi owenzakele sibambisene izandla labo njalo ke siyananzelela ukuthi zikhona izinto ezingenziwa kathesi sikhangele abantu abahlukuluzwa ngumbhuqazwe nxa sikhangelela indaba yababirth certificate iqakathekile ikanti njalo sikhangele ukuthi bangathola yini indlela yokubhodla eyokukhuluma izinto ezabahlupha ayo ngikholwa wonke umuntu agoqela la uhulumende usefuthi lindaba ngabe iba lendlela esicanda ngayo indlela ukwenzela ukuthi ucace ukuthi izasetshenzwa njani lindaba egugrawunda sondaba ukuthi ingaqedwa ngelangeli lodwa aluhambo okumele ukuthi thina njengelizwe siluhambe ngesineke sihambe lo muntu wonke njalo singachiya omunye umuntu ngemuva wonke umuntu phakathi lapho zithi yena umZimbabweni ophakathi eZimbabwe ngaphandle kusetshenzwe wonke umuntu asuthise ukuthi hayi lindaba isilungiseke ngendlela eqondileyo.
Lingaba libaphe imbono yini abekhomishini le phezu kokuthi udaba lwegugrawundi lolu kumele luphathwe njani?
Sicizelela ukuthi labo abalinyazwa yilindaba kube yibo abakhokhela ababaphambili kuyamele sibafake singathi enzikini yalindaba kungabi ngabanye abantu abakhuluma emaceleni kodwa kumele kube yilabo abalinyazwa yilindaba abalahlekelwa isihlobo okumele ukuthi basikhokhele babe phambili njalo siyananzelela ukuthi ziningi ezinye izinto nxa sikhangela ezaletha ubuhlungu ebantwini beZimbabwe ngakho zonke lezi kumele sikhangelwe lazo njalo kodwa siyakwazi ukuthi ngapha esigabeni semathebeleleni the Midlands lindaba yegugrawund iqakathekile kakhulu ebantwini balapha.
Umfundisi uSeni Spanta ngomqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. Iphephandaba leChronicle lithi umbukiso wezamabhizimusi lokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair obumele wenziwe mhlaka 23 usiyaphela mhlaka 25 kulinyanga usubuye wadluliselwa njalo phambili. Lo mbukiso usuza kwenziwa ngenyanga ezayo kusukela mhlaka 21 uye phela mhlaka 24. Iphephandaba leHerald lona lithi umongameli Emmerson Mnangagwa ukhulumisane lomongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa emhlanganweni weSADC Ordinary Summit oqale kwele Malawi izolo njalo ogqitshwa namuhla. Soku yisikhathi sembiko yenu.
Ngiyalibingelela lonke. Ngibingelela kunye lentatheli zethu ezisinika indaba zeqiniso ngazo sonke isikhathi, indaba ezimnandi. Ngiyalibingelela. Mina bengithanda ukukhuluma lokho ukuthi hayi, siyakubongela lokho okwenziwe iZambia. Siyambongela uHlema into ayivuleyo. Lathi njengabantu be-Alliance, MDC Alliance, asukumeni ngobuningi siyevota ukuze sikwazi ukulungisa ilizwe lethu. Asukumeni ngobuningi kuze lathi silandele okwenziwe iZambia. Ngiya kwinto enhle kakhulu yathi asukumeni sivota siregister sivote ukuzihlungisa ilizwe lethu okukhuluma ngoGibson Mpofu isebubi kwa 17.
Salibonani basakazi beStudio 7. Kanti kulezi insuku kuqhubekani kuStudio 7 njalo nje mas iStudio 7 sokukhulunywa isiNdebele ithutsha sihayiza ingasazwakali size sicitshe. Kuyini impela mpela okunzima ukuthi inews lezi sizizwe zicacile njengebuseni kwesinye isikhathi sizizwa zicace kakhulu kodwa ntambama phosa nsuku zonke mase siyathutsha asazwakali sicela lonke abasakazi abaphethe uhlelo lwesindebele lizame ukubona ukuthi izinto elizenzayo zicacile khonapho ngoba sithembele kizwe inyuzi zenu lezi kodwa mase zisiba yilolu hlobo sokufana phela lokuthi sihle sicitshe sizihlalele singazi sikhangele amanye ama news media sikhohlwe ngo Studio 7 kanti isikho sikuhlosileyo lo sicela liguqule lento ngiyabonga
linjani linjani khona ngapho ku Studio 7 siyalibingelela lonke tunga lo Chris kanye layo gift to be labo sisi sithi hayi pilo endekini isikhiphele izindaba ezinandi azivalwe kuphela kasizizwe ezinye esiyabe sizikhulumile siyakwazi kule abanye abafuna ukuthi abakhuluma ukuthi kungabalwa ezabanye ama-audio kanti kumele ukuthi umbono womuntu wonke kawuphume siwuze njalo laba abakhuluma ngobandlululo asibonge ukuthi shona asiyobandlululo njalo asiyokuthethisa ukuthi indebele kasiyobandlululo ncanda indebele ndindebele njalo kuyanithokozisa nxa umuntu anjela ukuthi ngilindebele ngoba vele ilulimo lami kathi ngizabaleka ngithi ebengithanda ukukutsho ukuthi nanakhona laba bamadoda alokho esale sithi nanakhona umthwakazi kayekele yabona bayabheja ukuthi nanakhona kuzakwenzakalani ngomthwakazi kathi babhejele ukuthini kwakhona kabayekele umthwakazi ayiqhubeke thina lathi sitsho njalo sithi ayiqhubeke umthwakazi ligumelane phakathi ubana siyamlandela silumoyo lathi siyamxhasa emuva ubana akaliqunye phakathi siyabonga njalo yimi uginya ithole lokho engisitsho njalo umpofu oyelupani khona ngapho nzithi ayibalwe ama-odiya kabalwe angiwazwanga amanye engikhulume ngawo
ye hayi khona kunzima comrade kunzima impela ngoba anti uyabona manje uthi abantu kuvuliwe amasonto kodwa kuthiwa abantu abangajova bengangena esontweni ngubani umuntu ozahamba ebheka amasonto ukuthi neli kujoviwe akujovwanga kusho ukuthi bazakhipha abantu babo abazahamba be-check-e amasonto ukuthi amasonto kunjani 1, 2, 3 bese beyabona ukuthi le nto ngoba anti uyezwa umfundisi uzowaphendula wathi bona ange bekwazi uhamba bekuza abantu ukuthi ujovile akujovwanga so leyani into kusho ukuthi ngenye indlela ifuna ukuchitha yonke into bebeke ngokuthanda kwabo
mangibengelele mangibengelele emsakazweni omkhulu kwi-Studio 7 umsakazi omkhulu umsakazi osethulela indaba njengoba zinjalo umsakazi ositshela konke nokufihliweyo abasifihlela khona hhayi siyanibonga abasakazi abahle inkosi mayinigcine inilondoloze inivikele kukho konke okubi hhayi nami ngitike ngiphawule lapho abasakazi nanko okuncane enginakho lapho abasakazi baka-Studio 7 ngike ngikhulume nje ngendaba yomthwakazi inkinga zethu zabamthwakazi esibhekene lazo ziningi kakhulu zidlula ezabantu basempumalanga ungabantu basezimbabwe ngoba mina ngikholele ekuthini thina singumthwakazi siyisizwe esahlanganiswa ngabelungu endlebe zikhanya ilanga ngaphandle nje kwesivumelano sethu nangubaba umqondisi Qondisi Moyo uma balanda siyabona laphana baba umqondisi umoyo wenza umsebenzi omuhle kakhulu uyagijima lapha uyasilwela lapho uzama ukubuyisa isithunzi sethu sithi sikhokelele wemfokamoyo siwela umfula umfula othwela izigodo siyakubonga siyakubonga baba umoyo sengani ungaqhubeka nje usilwela laphana bese kuthi nathi abantu sikweseke sikuxhase sibe semva kwakho ngelinye ilanga siyonqoba nakanjani befuna bengafuni sizonqoba ngelinye ilanga ngiyabonga abasakazi bamabahle bese ngiyekhala phana ematophe esilozi bingelela ingane zami uSandisiwe no-Asiphe ngabakwanyathi labo ngiyanithanda ngane zami hlalani lalelo Studio 7 khona nizokhula nihlakaniphile bese ngibingelela ubaba nomama ngingakhohlwa isithandwa sami Tryphene Moyo ngiyakuthanda sithandwa sami konke nabafowethu hlalani nilalela studio 7 bese ni join MRT. Mangibonge mangidede basakaza bahle igama ngoluphathe umjipa ngiyabonga.
Labo bekungabalaleli bestudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Ele Uganda selivume ukwamukela iziphepheli zakwele Afghanistan ezizinkulungwane ezimbili okwesikhatshana ngemva kokucelwa yiMelika. Kubike umsakazo weVoice of America. Umsakazo munye uthi njalo ele China lithi lizimisele ukusebenzelana leqembu lamaTaliban lona elisanda kugenqula uhulumende wele Afghanistan kulandela ukuphuma kwamabutho eMelika kulelo lizwe. Singene kudaba lweMelika. Uhulumende waleli lizwe ubikwa elungiselela ukwethula isiqondiso esixwayisa abanengi asebehlatshwe amajekiseni okuvikela umkhuhlane we-COVID-19 womabili ukuthi bahlatshwe ijekiseni yesithathu. Amaphephandaba eMelika achiyeneyo athi incwadi kwezempilakahle zibone lokhu kufanele ngoba izinga lokuvikeleka kwalabo abahlatshiweyo libikwa lisehla kungedlula inyanga eziyisishiyangalombili. Sixoxelo sebenza kwezempilakahle eMelika unkosazana Brenda Moyo.
Imbangela yokuthi kube lalo umcabango kumbe kube lalo inkuthazo yikuthi umkhuhlane lo ukhanya usumemetheka kakutsha njalo njalo abantu abaningi sebesifa, izibhedlela zigcwele ngathi phose ama states wonke njalo usuhlasela labantwana abancane lo mkhuhlane. So mbona ngani abezempilakahle yikho sebekhuthaza ukuthi kungangcono ukuthi laba abahlatshwayo ama-vaccine bethu amajekiseni akuqala, abanye bahlatshwe yodwa abe-Johnson and Johnson, abanye abe-Moderna labe-Pfizer bahlabe ezimbili. So kule nkuthazo yokuthi bahlatshwe esithathu.
Amajekiseni khonapha eMelika akhona kodwa abantu abaningi kabafuni kuhlatshwa. Kungani kunjalo ngokubona kwakho?
Mina ngibona ngani abantu abangafuni ukuhlatshwa vele baningi labo kakhulu. Abanye ingakhangela lapha sibili kwelemeli ukuthi kungakabi noma lelo mkhuhlane lo we-COVID-19 kuyinkuthazo nje ukuthi abazali bahlabise abantwana amajekiseni lawa navikela abantwana ukuthi bangaguli. Abaningi babevele besala besithi abahlabisa abantu ababo, kuphuma imibiko yokuthi amajekiseni ona lawana ahlatshwa ukuvikela abantwana, abanye besithi yiwabangela umkhuhlane kumbe ngithi isimo okuthiwa i-autism ebantwaneni. Kade bevele bekhona abaningi abantu lapha kwele Melika abavele bengafuni into zona ezizokuhlatshwa lawo ama-flu shot vele kade bengafuni. Kodwa okunye kwasekusengezelela ukuthi abantu bathi abafuni ukuhlatshwa. Ngibona ngani ludaba lokuthi umongameli owayebusa owayekhokhela leli lizwe umnumzane uDonald Trump laye kungani ulesandla kulolu kudaba lokuthi abantu bathi abafuni ukuhlatshwa. Kodwa kungasenani ngilethemba lokubana abantu bazaqhubeka belalela inkuthazo lalabo abangafuniyo bagcine labo sebebona kuyinto enhle ukuthi bahlatshwe amajekiseni.
Kuyini ongakukhuthaza uZulu?
Mina inkuthazo engingayipha sibili sesikhangele khathesi ukumemetheka kakutsha kwalo umkhuhlane yikuthi abantu nje bengaphakama bayehlatshwa sibili. Ngikhangela njalo udaba lokuthi bakhona bona abantu abangafuniyo kade besithi abafuni ukuhlatshwa kodwa abanye sebefelwe yizihlobo zabo. Khathesi uyababona bengani labo sebencibincibilika. Ngakho-ke lami ngiyakhuthaza ukuthi hayi bantu, asiphakameleni phezulu sihlatshwe amajekiseni la sizivikele.
Unkosazana Brenda Moyo usebenza kwezempilakahle eMelika. Siziphethe ngebezihamba phambili. kubhubhe abantu abalitshumi lasishiyangalombili 18 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Umongameli Mnangagwa usenzele amhlophe umongameli wele Zambia omutsha umnumzana Hakainde Hichilema. Ikomishini ebona ngokukhumisana umlotha iqhuba imihlangano lenhlangothi yezitshiyeneyo bekhulumisana ngokuthoba amanxeba kanye lokulungisisa konke okwehlukanisa uzulu. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungami Linkomo.